Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ziku 5 Mhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change bezethe gwaqa lamhlanje enkundleni yeWhite City Stadium koBulawayo bezolalela imbiko yomkhankaso wokhetho lwama-by-elections eyethulwe ngumongameli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa okhale ngokubhidlika kwamasekitali alelo dolobho.
Nelson isikhathi sonke ngifika kwamaya ngingakuvela ama-industries ayekuphuthela kwemuli ezinene.
Kambe igciwane le-coronavirus selisiyaliphela na?
Ye, kuliqiniso ukuthi kulamalanga igciwane le-corona libonakala lehlile, kodwa kakutsho ukuthi kalisekho.
Abafundi besikolo seGwagwe Primary esigabeni seMatabeleland South sebesesaba ukuya esikolo ngenxa yondofa obikwa ehlukumeza amantombazana alesi sikolo.
Ngaba le 3 weeks senzakala lokhu, umntwana ade kuthiwa angafika esikolo siye bafundi ukuthi nje noma ngezithathi nje ubona umntwana sekudla igwebu esekhipha udenda ewele phansi aswela ama.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change bezethe gwaqa inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change bezethe gwaqa lamhlanje enkundleni yeWhite City Stadium bezolalela imbiko yomkhankaso wokhetho lwama-by-elections eyethulwe ngumongameli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa okhale ngokubhidlika kwamafekitali alelo dolobho. UChamisa uphinde njalo wathi udaba lombhuqazo wegugurawundi kumele lulungisiswe ibhalagwe lapho okwaphoselwa ababulawa ngamasotsha ihlonitshwe. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
KwaBulawayo kulezikhundla ezimbili ezedale lephalamende ezizancintiswa enkulumane lephumula lezamakhansila eziyisithupha. UChamisa uthe abasuswa kulezi zikhundla libandla le-MDCT kumele babuyele embusweni. Wathi njalo amabandla wonke aphikisayo kumele babambane ukuze bakhuphe iZANU PF embusweni. Umsekeli kamongameli we-CCC uMnumzana Welshman Ncube ongenela umhlangano uchaze ukuba uNkosazana Thokozani Khuphe usazohlangana lomongameli webandla ebonisana ngokusebenza ndawonye.
Nangaxoxa layo okwangekhaya njengodade wethu okwepolitiki uzaxoxa labakhokheli ukukhokheliwe uhlanganiso le-CCC ma efuna ukubuyala endebeni champion.
UMnumzana Bed Nico Bebe owaxoshwa kubandla le-MDCT laye ubesembuthanweni lo. UBebe uthi uyalisekela ibandla le-CCC.
Sesiqala kakutsha izakhamizi kumbe ngithi izizalwa zakuleyo ndawo ama-citizens yibo okufanele ukuthi bazibele bazikhiphe empini lesi ngiye ngoba
umgcinisihlalo webandla le-TCCC unkosazana Thabita Khumalo wazise ukuthi sephethwe umkhuhlane wemvukuzane yebele. UMakhumalo obengasabonakali embuthanweni yaleli bandla uthe lokhe esekela ngokugcweleyo ibandla le-TCCC ngesizwe amazwi akhe. Unkosazana Sichelesile Mahlangu okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende emele isigaba sephumula uthi umkhankaso wakhe uhamba kuhle. Ukhuthaza uZulu ukuyabhalisela ukuvota.
Sesihlangana necommunity kade siyiyo kade siyisebenzela kade siyiyo ukuthi isithunywa njani. So kulula kakhulu indlela esikhankasa ngayo khathesi. Bangikhona ikomunithi ngabantu kade sivele sikhona. Njalo nje sisenza umkhankaso wokuvotela mhlaka 23 sihlanganisile nomkhankaso wokuthi abantu bahambe bayirejista.
Sekusele amalanga angamashumi amabili lanye ukuba ilizwe liqhube ukhetho lwama-by-elections, kodwa sekube lezohlakalo zodlakela endaweni ezimbalwa ezigoqela koBulawayo, eKwekwe, eHarare nezinye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo eWhite City Stadium, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kolunye udaba olufanayo, umsekeli kamongameli webandla lezanu PF umnumzana Kembo Mohadi wethule amazwi okukhankasela ukhetho lwama-by elections eChefunye Business Center eCholocho namuhla. Lumhlangano ubuthiwe uzakhokhelwa ngumongameli Emerson Mnanga, kodwa sitholanga isizathu sokuthi kungani engayanga. UMohadi utshelela umbuthano ukuthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa imali yelizwe hathi eyakwamanye amazwe. Uthe njalo uhulumende uzimisele ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Ukuhlaziya udaba lokhetho, sixoxe lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Matson Hlalo, owake waba ngukansila welokithi leMakhokhoba.
No, into ezakalayo tande ukuthi ungabona vele sokusiba le violence entweni vele violence ihleli vele isiba khona ngoba kulabantu abahlezi benqindezelwa. So abantu laba ukuncindezelwa kwabo kuya izindi zisiba khona kungabanceda empilweni zabo. So labona abantu abajayele ukuthi bethusele abantu bese bebuya bazame ukuthi bavimbe lokho ngabe kufuna ukuthi kwenzakale kumbe ibuva ukuhlangana lapho kuhlangana khona abantu kumbe lapho kunjani. Kodwa kukhanya uhlupho solusenza abantu bazinikele ukuthi abasavunjelwa ngumuntu. So yikho sokusenzakala ukuthi laba be-violence iyaphela nje masinya ngoba lokho besiba balutshwano entweni yakhona ngoba nxa ungahlangana nomhlambo wabantu uzama ukuthi wenze i-violence badila lawo abantu masinya bangaba baningi. So yikho sokusenzakala ukuthi gradually kuzaphela.
Manje ngokubona kwakho ukhetho lona lolo oluzayo alusoze lube lodlakela olwedlula esike salubona kweminyaka le edlule?
Lapho kanti ngingazake ngikhulumele indawo yonke yeZimbabwe, ngakhuluma nje ngendawo lapho esikhona thina njengalapha koBulawayo. KuBulawayo vele akujayelanga ukuthi kube lodlame ngenxa yokuthi abantu bakoBulawayo bayazi into abayifunayo, njalo lalaba abangabe bengamabandla la manje angaso elethu le-TCCC ukuthi bavele ngabantu vele abakhula bekuzapha. Izaphu ilibandla elile-discipline yokuthi udlwangudlwangu vele abalayo. So yikho kusisizayo ngapha endaweni zemathekweland zathola ukuthi udlame lujayele ukuthi liluwe lutshwana.
Manje nxa sikhangela udaba lokubana abantu okuthiwa babhalisele ukuvota ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo kuthiwa balutshwana kakhulu, wena ubona ngani kuyini okungaba kubangela khona?
Ngibona ingani into ebisenzakala lapha kanti ukuthi abantu baduba basuka babe lowungakhwabithi into zepolitiki kakhulu nxa ngibona mina kusezwayo ukuthi labo esiyabe sibakhethile basuka bakhohlwe ngabantu bese besenza nje into zabo ezingahambelani labantu. So lokhu kugcina abantu bengasakhwabithi ukuthi babe besenza into zempolitiki. Bona ingani kunjalo ngoba abantu kuya ngokuthi ngobani abakhulu babe bekhokhela, ngoba kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthi siku-opposition bese singena nje lathi sesijoyinana labona labo abantu ababebusa. So kugcina kufanana thina labo, so kungani into one. So umuntu ubona engela interest anymore ukuthi kuyini kambe sibili kuyabe kungasela mehluko. Yikho siba le aphasi engiyibona isiba khona
manje. Kusezokubangele na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe ngoba bebalutshwana ababhalisele ukuvota?
Hayi, kunqotshwa vele kobulawayo kazi izanu ibe khona nje ngesikhathi iparty i-opposition esiba khona eyayikhona lapho eyayisithi khona ayingeni kukhetho lonaluko, but otherwise vele izanu akazi wine ngapha especially kobulawayo. Izanu ziyikhangelele kwezinye indawo nothi kobulawayo. Kobulawayo vele
umnumzana Matson Hlalo wake waba ngukansila welokithi leMakhokhoba njalo elilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
kambe igciwane le-coronavirus lingaba seliphela na? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabaningi kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa leli gciwane. Ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kumanani ayethulwe izolo akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa kulaba ngamakhulu ayisithupha 633 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe igciwane leli abalikhulu lamashumi amane lasificaminwembili 648 ngabesigaba seManicaland. Sixoxe lelunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngaleli gciwane e-Citizens COVID Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube. Saqala ngumbuza ukuthi ubona liphela na leli gciwane.
Iye, kuliqiniso ukuthi kulamalanga igciwane le-corona libonakala lehlile, kodwa kakutsho ukuthi kalisekho, lisesekhona. Ngiyaphinda njalo, lehlile nje kuphela. Kanti-ke nxa lisesekhona emhlabeni noma kukuliphi ilizwe, kutsho khona ukuthi lisesekhona kuyo yonke indawo. Asingakhohlwa ukuthi leli gciwane lisukele China lafinyelela emagumbini amanomhlaba. Ngakho-ke nxa liyabe likhona noma kungaphi emhlabeni, kuyafana lokuthi lisesekhona kuleli lizwe leZimbabwe. Ngakho abantu kusamele baziphathe ngendlela efaneleyo, bazivikele ngendlela efaneleyo, bangathali sekho igciwane ngoba likhona. Ukwehla kwalo kakutsho ukuthi ngeke laphinda limemetheke liye phezulu libulale abantu abaningi kakhulu. Kusamele bageze izandla, basanitize, bazivikele ngazo zonke izinto, bagqoke ama-mask ngendlela vele okufanele kwenziwe ngakhona.
Kwenzakala na ukuthi sizwe kuthiwa sokulomunye umkhakha i-variant kunsukwana ezilandelayo?
Yebo, umkhakha we-COVID-19 usengavela omunye. Akulanto evalela lokho. Lokungabuza abososayensi, ama-scientists, baza kutshela ukuthi kayikho indlela yokuthi wenze isprofit ngakho lula uyisayintist uthi hayi seligciwane kayisekho. Lisengavela noma nini, lisengatshintsha umkhakha libuye seliyingozi kulaleli elikhona le-Omicron, libulala abantu abaningi kulalokho okwenzakalayo. Ngakho-ke kuyadingeka kuso sonke isikhathi ukuthi abantu bazivikele, bazigcine ngendlela efaneleyo, ngokuba nxa igciwane lisesekhona emhlabeni njengoba ngike ngatsho, lisesekhona kuyo yonke indawo. O singakhohlwa lokho, singafa siphele.
Umnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Abafundi besikolo seGwagwe Primary esigabeni seMathebeleland South sebesesaba ukuya esikolo ngenxa yondofa obikwa ehlukumeza amantombazana alesi sikolo. NgoLwesine abezinkonzo kanye labosiwalu bahlangene kulesi sikolo ukuyazama ukuxotsha lundofa, kodwa kukhanya kwehlula.
uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziqoqelazo zididekile ngalezi zehlakalo ezenzakala kulesi sikolo osekudala ukuthi iningi labafundi lizihlalele emakhaya lingasayi esikolo ngokwesaba ondofa laba abafundi laba kubikwa besithi kulogogo esabisayo abathi bengambona beqaleke babanjwe inkantso baphinde babhubhudle amagwebu emlonyeni. Umnumzana Biafa Mathe ongutshalimana wekomidi abazali besikolo seGwakwe uthi sokulesi khathi abafundi bengafundi kuhle besithi kulogogo lamazinyo athonta igazi abambonayo.
Ngaba le 3 weeks kusenzakala lokhu umntwana ade bethi bangafika esikolo bafike bafundi nje ukuthi nje noma ngezikhathi nje ubona umntwana sebhudla igwebu esekhipha udenda ewele phansi aswele amandla. Kuleyo mntwana bathi babona ugogo ohamba egxoza indenda indenda ezilegazi emlonyeni. So abantwana bangabona ugogo naloo bayethuka. Nxa amatisha ebhala eblackboardini bambona futhi eseblackboardini ugogo wakhona nxa uticha ebhala behluleke lokufunda.
Mathe uthi lokhu sekuthi abafundi kanye nababalisi bedlela evalweni
ana akuphazamisile sibe ngoba kathesi abanye abantwana abasayo esikolo besesaba namabalisi labo sathi sebelokwethuka futhi ukuthi into enale engenza ukuthi abalokhu isiya phambili maza abantwana ngoba omunye wakhona wenza la mkhangele sibe kuntambama nje siqeda umhlangano.
Omunye walabo abahlaselwe ngulugogo untombazana oleminyaka yokuzalwa yesithupha okubanga lakuqala kulesi sikolo. Siqo kwelogo kwakhe wathi wabizwa esikolo umzukulu wakhe seqalekile.
Ngike ngifika laphana ngamthola bembathisa ingubo sithe sangivula ingubo sasica vele eqoza indenda lamehlo esechileni esemhlophe nke sabathi mthatha umntwana sabe laye ngapha ekhaya sazama ukuthi sigijime laye siye ebantwini avele umntwana wayesekunzima ngoba izili ngaphansi kwenyawo wayesekuqanda sebephunga ukubamba lapha abantu ukuthi bazi ukuthi uyaphefumula yini. Wathatha isikhathi silo 2 hours engaphaphamanga awaze agcina sephaphama.
Unkosikazi Marita Swanda uthi bakhathazekile ngekusazi yabantu ababo ngoba bengasayi esikolo.
EGwakwe silohlupho lokuthi abantwana bayawa siqalisile athi singani sithi ngamanga kodwa sesibona abantwana befenta umntwana estrokeka ukuthi ngabakhona abakwanisa basincedise basincedise ngoba sezokwezindawo kuthe kuyenzakale lokhu lathi sebesicela ukuthi sincediswe ukuze lathi esikolo sethu abantwana bafunde ngoba imfundo yethu impilo yethu yakusasa abantwana bayakwanisa ukuthi umntwana afunda abe ngulwane umfundisi abe ngubani konke kuya kuphuma esikolo bangasibalekela amatisha futhi labo sengisakwazi isikolo sami sesingaselazo.
Umnumzana Big Boy Mhlanga ngusobhuku njalo ngifundisi webandla leFountain of Faith Ministries. Umhlanga uthi sekwakhulekela abanye abafundi kulesi sikolo.
Lami ngabona abantwana kwasekubayenzile besithi babona ugogo even uma babambile abantwana bangkhona babefuna ukubaleka into yakhona ingabayenza baphela amandla and futhi kakhulukazi umane ukuthanda ukwenza amankazi togogo yabe ngakhuluma uyabe khangeleka nje sesabeka elamazinyo bathula amazinyo acijileyo abe nganathontikazi wesikhathi uyabe nganuthwela ingqamu ebayethusile.
Umhlanga uthi ngolwesine bahlangene labezomdabu bezama ukuqotha lundofa ukuze abafundi babuyela esikolo.
Kwasekuthiwa khona njengoba kulama-churches bama-churches bangancedisa ngokuthandaza wakhulunywa labanye badayi siyakwazi kulabanye abadala abathize abangancedisa ngezomdabu isini abantwana esikolo vele abaningi abanye bakhona vele kabasayi esikolo ngoba abanye babo vele babe babona besenza izinto ezingaqedakaliyo bephunguwa behamba lawo so abanye sebegcina labo sebesesaba.
Iningi labazali lithi nxa lokhu kungaqhubekela phambili kuzamele bagcine abantu ababo emakhaya lapho abazavikeleka khona. Nimele umsakazo weStudio 7 niseGwakwe kwana North nguAlbert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa nonkosazana Madeline Dube oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Right to Remain UK elwela amalungelo eziphepheli weleBhilithani. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ngezizathu ezehlukeneyo.
Ukuba isiphepheli uya uchinja uya uqina awusafani leminyakeni engamachumi adlulileyo kumbe ngemva kokuthi iBhulitane iphume kwi-EU inhlanganiso kade igoqela wonke lawa amazwe amancane okwamanje isizenzela eyayo imithetho. Eminyakeni edlulileyo bebengasithathi isinqumo bengakhulumanga sezinhlanganiso ze-EU, i-European Union. Baceda ukuhambisa abanye ngo-August last year and then manje bayahanjiswa futhi. So njengoba ngisithi thina sisebenzisana lamanye amazwe ahlukeneyo, kubuhlungu kithi ngoba njalo abaseZimbabwe bayaphindwa sokungokwesibili. And mabekhuluma bona bathi laba bantu banamacala, amacala mhlawumbe okuxabanisa nomama endlini amfake isandla akuvunyelwa kuleli lizwe, mhlawumbe ngamacala okuthi umuntu ubesebenza angakaphiwa iphepha elimvula emelayo ukuthi asebenze noma ukuthi abe yisiphephelo. So bekungabona mabesho bathi ngamacala athiyeneyo. Kodwa abantu esixoxisane nabo kuhlelo le-Facebook le-Manchester No Borders Live, abanye kade bengela macala, abanye ngabantu abacela bangaphiwa, mhlawumbe bangabi nabo ubufakazi ukuthi basuke ekhaya kanjani, babalekelani, and then mhlawumbe umuntu ngokungabi nolwazi abesehlala engasakwazi ukuthi kumele ayenzeni next. Okwamanje lento eyenzeke ngalesi sikhathi kube yinto esiphithiphithi engazange inikeza abantu isikhathi sokuthi basukume bayitshengisela. Izibu lazo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kuleli lizwe azizange zithole isikhathi.
Yebo-ke kuyezwakala elingathi kahle kahle yikho okubi ekubuyiselweni kwalaba bantu ekhaya kuyini?
Okwenza ukuthi sikhathazeke sengikhulumela kule nhlanganiso esisebenzela kiyo yikuthi ukucela ukuba yisiphephele akusilicala ngomthetho, akusilicala. Omunye nomunye umuntu uvunyelwe ukucela ukuthi abe yisiphephele, and umuntu ma kungenzeka ukuthi amoshe aphule umthetho, yebo akhona amacala amakhulu lathi esingakwazi ukuwakhulumela, kodwa akhona amacala njengokuthi umuntu asebenze engelamfanelo zokusebenza. Labo bantu abanjalo bayathiwa isigwebo basenze babuyele ku-community behlale isikhathi batshengisele ukuthi sebetshintshile.
Nxali cubungula lolu daba lifica abathintekileyo ikakhulu kuyibaphi? Bakhona abesifazana labantwana kumbe nje kuyafanana ubulili ukuthi kufice bani?
Engingakusho yikuthi kuyafana, kodwa okusizwisa ubuhlungu ngokuthi imindeni iyaqamulela ngaphakathi. Abantwana bayakhula bengalakubaba, omunye besimulela ujaji uthe ephendula ukuthi sicela ukuthi angahanjiswa, wathi uzakhulisa umntwana ngocingo. Kunzima ukukhulisa umntwana ngocingo, umntwana angaba ne-18 years uzahamba amlandele e-Afrika. So kuyatraumatiza, kuyenza abantwana bakhule benenzondo ngoba abazwisisi ukuthi indaba yokucela lapha kuba isiphephelo isebenza kanjani. EZimbabwe izinto azimanga ngobumo, siyayibona i-politics nayo ihamba ngenye indlela. Sibabonile abafowethu e-South Africa betshiswa betshaywa ukuthi ababuyele kubo. Siyasazi isimo seZimbabwe, yikho kwenza ukuthi sibonezwelo. Siyakwazi ukuthi abantu baseZimbabwe ngabantu abasebenza nzima ukuthuthukisa ilizwe lakithi. And okokugcina engizakucela kubafowethu yikuthi sicela ukuthi sibonozwelo, abantu basukume balwele abanye. Ngiyakwazi ukuthi abantu bayasebenza bayenza lokhu nalokhu, kodwa uma kuvele isimo esinje ngicela ukuthi sibambane, sisukume impela siyokhankasa kumbe ngama-ofisi eBhulitane sihambe siyokuhlaba umkhosi ukuthi hhayi sitidudu, sicelela abantu bethu bahlale isimo sezime ekhaya. Nabo njalo labo bangabathola amaphepha nabo becelela abanye, ngoba sonke sisebenzela ukuthi iZimbabwe ibe
yebo. Kuyezwakala laphana dukhuluma khona ngomahluli othe umntwana uzakhula ngocingo. Ubona abantwana basala ngaphi? Basala lezinye izihlobo kumbe bathathwa nguye uhulumeni?
Abaningi abantu akade behamba ngabantu abangabobaba, so kusho ukuthi abantwana bazosala nabomama. And into ebuhlungu yikuthi lana akula gogo, akula anti, omunye umuntu uhlale yedwa. Kuqhubeka ngokufunda kuyagamula i-family phakathi.
Lo nkosazana Madeline Dube isiphathamandla senhlanganiso ye-Right to Remain UK elwela amalungelo eziphepheli kweleBhulitane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana, lizwe ukuthi siliphatheleni obutsha.
Siyabonga sithandekile.
Tibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Fidelis Chima, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zewake.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ya, ngiyabonga. Yeah,
yeah, ungasitshela ukuthi umumo unjani ewange ngezomsebenzi? Sizwa kuthiwa abantu bangani bayithola imisebenzi kumaChina, sokungani kungcono abantu sebeqela imisebenzi, kuliqiniso yini lo?
Ya, imisebenzi seyitholakala emaChina, but iproblem yayikhona ngokuthi amaChina ayengabhadali imali, ayengabhadali imali in line with the National Employment Council standards, but you have to take the time and you have to take the time to do that.
Bona baningi yini asebeyithola imisebenzi kakhulu ngasikhangele ontanga abasakhulayo la?
Yaba ukuthola imisebenzi, but imisebenzi wakhona uyafika ufuna abantu abalamandla sibili. Abantu laba basebenza ama-long working hours and nxa ungela amandla vele kuyahlupha, abanye babe bechiye because i-hard labour sibili.
Manje nxa sikhangela udaba lolwana esike saluzwa ukubana bakhona abasebefuna ukuxotshwa, abamele baxotshwe lapho abayakha khona, bexotshwa yibo amaChina, so kuhamba njani kathe?
Especially eDinde ngale, abantu beDinde lama community based organizations bayala ukuthi i-company ethiwa iBefa Investment iyenza ama-coal mining activities eDinde, because abantu beDinde bona one bababuze ukuthi kanti lingasikhipha lapha lizesangathi lizesikomba setha yini. So iBefa Investment ayiqethanga kuhle. And then two, abantu beDinde babekhala ngama-cultural sites and babekhala ukuthi iNyantuwe River it was going to be polluted. So yeah, that is ama reasons are valid, you see. So kwayenzakala two ama environmental impact assessment consultations, and on those two environmental impact assessments abantu beDinde bakuyala khona ukuthi hayi iproject le ayisiyifuni. So up to now akulanto eyayenzakalayo. So athethayi
sizwa kuthiwa ngenxa yemali sizwa kuthiwa njengoba abantu bebhadalwa ngama US dollar ngama China, idolobho lonke elewange selisebenzisa yona i US dollar. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lo?
Yes, ama US dollar ewange sesemaningi sibili, but even RTGS layo iyasebenza, but yeah, sithambili sisebenzi, ikhangani sisejuleta sibi ebantwini abantu.
Hayi, kuyezwakala, isikhathi asisavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga, ungiphe ithuba le uthi ngikhulume labalaleli. Ngiyabonga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Fidelis Chima, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zewange, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilayo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bemandla le-Citizens Coalition for Change bezithe gwaqa lamhlanje enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo. Abafundi besikolo seGwagwe Primary esigabeni seMathebeleland South sebesesaba ukuya esikolo ngenxa yondofa
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.